kulenjongo yabo abalayo ngakhonoko ikakhulu nezimbabwe bavele bayenjongo kanti bayalwa lezimbabwe vela kulanto enhle yodwa bayekhuluma nezimbabwe bahlezi besisola kuphela nezimbabwe besisola sonke isikhathi bayasisola bakhuluma kubi ngayo futhi asikhangelelanga ukuthi i-amerika ikhulume kuhle nezimbabwe so sesikhangela kukuthi khonoko ukuthi amapholisa kuthiwa ayephula ulungelo loluntu kungalanto eyenziwayo kibo hhayi umbono wabo lo nxa bekubeka ngaleyo ndlela indlela abayibonayo kodwa ezimbabwe lapha kula muntu ongaphezu komthetho ngithiwa amapholisa angeke ephule ilungelo loluntu bevele bona beyibo bamele belondoloze ilungelo loluntu njengamapholisa abakwenzayo umthetho uyehlela kibo yiko kukhona umthetho bamele bajeziswa ngomthetho ilizwe lezimbabwe lilokuthula sikhangele njalo lolungelo liyananzelela ilungelo loluntu alifanani lamazwe njengabo South Africa e-South Africa ungakhangela laphana kuvi kakhulu e-South Africa kodwa abakhulumi ngawo amazwe njengabo South Africa
yebo lingayisola imelika kumbe lisole kukhulumayo kodwa ithi layo ayikho msulwa kundaba zamalungelo lezi ilo msebenzi impela emele iwenze layo ukuze amalungelo omuntu wonke alondolozwe emelika ungathini ngalokho
ngiyabazwa ama-Americans la nxa isithi wona lawo balamaphutha lawo awalawo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu bayananzelela ukuthi babone utshani elihloni lwabanye kodwa kwelabo ilihlo kulogodo ngezinye indlela ama-Americans asesikhumbule indaba zabo-Floyd zanama-blacks lana kade ebulawa njengamapholisa ngendlela ezinjalo so kuningi kakhulu okubi ukwenzelwa kwe-South Africa e-America abanye badutshulwa abantu njani njani into ezinjengazenezo so abakho abahlanzekanga ukuthi babe yibo bangafundisa abanye amanye amazwe ngelungelo loluntu bona kumele uqashe belungiswe kwabo kuqala emdibana bazakufundisa bezatshela abanye ukuthi bayenze okufanayo.